VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 kuNhlolanja 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shuma asikhulumeni iqiniso. La kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi, angiholi, ngihola iTubop. Bese kuthiwa ukuthi iTubop yena leyo abangiholisana, ngikhiphe futhi enye.
Abantu abaningi bathi uhulumende kumele alungise umnotho oqhubeka ubhidlika, hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla ngentengo ephansi.
Kumele kube lezinye indlela ezingancindizeli thina ama-ordinary citizens ezokuthi bekhulumela ngazo kuhulumende wethu ukuthi lapho yaphambanisa khona belungisise bengancindizeli ama-ordinary citizens.
Inhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions ipha uhulumende weMelika isikhathana sokuthi esule izijeziso zenotho owazethesa inkokheli yeZANU-PF.
Ukukholekthwa kwezimbi kungumlando omkhulu, ama-ambulance kungumlando omkhulu, yonke la ma-retail nje konke kungumlando omkhulu, njalo angikwazi ukuthi sizakwenzani.
Ikhansili yakoBulawayo ithi kayisenelisi ukuqhuba inhlelo zayo ezitshiyeneyo ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota. Umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo olunezinto ezingamachumi amabili athi kumele zilungisiswe ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi uhulumende kumele alungise umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika, hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla ngentengo ephansi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abakhulumi lomsakazi Studio 7 bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukuvula amavinkili la. Abantu abaningi behlupheka ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. Bathi bephula inhliziyo ukuthi uhulumende ufuna njalo ukuthi izisebenzi zithathele omunye umthelo we-tax okukhanya engani imali yakhona yiyo ezosetshenziswa ukuvula amavinkili amasosha, amapolisa labanye abazomvikela. Bathi akuncedi lokuvula isikhwama semali yezisebenzi zikahulumende esizabizwa ngokuthi yi-Civil Service Mutual Savings Fund esokunceda izisebenzi. Omunye wabathwala ngodaba lolu ngumnumzana Obert Masaraure okhokhela inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ.
The Garrison Shops initiative is not a product of consultation.
Amavinkili la abasitshelanga ngawo sikholwa ukuthi nxa befuna ukwenza loba yini ngemali yethu kumele bakhulume lathi njengesisebenzi. Njengesisebenzi asisoze sikuvumele lokhu. Yindlela nje eyokuntshontshela ezinye izisebenzi ukuthabisa ezinye kuzaxabanisa izisebenzi kuphambanise ukwenziwa komsebenzi.
Omunye njalo wabakhala ngokuvula kwamavinkili abezomvikela lomthelo we-tax unkosikazi Mavis Chuma ohlala eMavuku eHarare.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shuma asikhulumeni iqiniso. La kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi, angiholi, ngihola iTubop. Bese kuthiwa ukuthi iTubop yena leyo abangiholisana, ngikhiphe futhi enye ihambe iyefida imuli yesotsha. Ngithi kumfida aphinde futhi ayithenge ukudla ezitolo ezichiphileyo. Ayi, angingazi ukuthi uhamba njani sibili, siswele abameli.
Umnumzana Gideon Shoko unobhala ubona ngezisebenzi kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi kuyamangalisa okwethulwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Okumangalisayo yikokuthi khona kanti nxa sekwenziwa izitori zamasosha ezizabhadalwa ngabanye abasebenzi yindaba enjani yona le? Lake layizwa khonapha emhlebeni ukuthi khona kulabanye abasebenzi ababhadalela abanye, even kumakhampani eZimbabwe la akulo obhadalela omunye.
Kodwa umele abatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Mnashe Mthuta uthi silungile isinqumo esithethwe nguhulumende.
Into yama-Garrison Shop iqakathekile kakhulu. sikhangele ngoba kuyatshengisa ukuthi uhulumende uyakwazi ukuthi izisebenzi zakhe ezihlanganisela laba bebutho, laba sesipholiseni, laba semajele balezifiso zokuthenga izinto, bethenga izinto ezingaduriyo. So into le iyaba protector kakhulu ngenxa yokuthi izitolo ezabe ziphakathi kwalapha abasebenzela khona.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi bazazama ngamandla onke ukulungisa umnotho obhidlikayo loba nje inhlanganiso ye-International Monetary Fund isamba kwethula umbiko othi ilizwe leZimbabwe lizayihluleka ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso le ithi eleZimbabwe lidinga imali eningi yokuphandela uzulu ukudla okudale ukungavuni kahle eminyakeni emine edluleyo kanye lobukhohlakali okumangalisayo ikakhulu kuhulumende kaMnangagwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kobulawayo khona uZulu waleli dolobho ukhala ngokufanayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabachothoza isinqumo lesi ngumnumzana F. Ncube, unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ungaboni ilizwe selilezitolo ezakhelwa amasotsha kuphela ukuthi wazathenga okuchiphileyo uZulu omningi asalendlaleni lamba. Kutsho khona ukuthi ilizwe seliphelelwe. Sekufile konke. Akulandlela yokuthi uvuse ilizwe ngokwakhela izitolo amasotsha wodwa kumbe amapholisa wodwa kumbe amanesi wodwa. Izitolo zonke zimele zithengise intengo efanayo elingene yamukelwa nguye wonke umuntu, elingene wonke umuntu. Hayi, lokho sekusenzakala. Kuyabonakala ukuthi uhulumende secitshelwe, selahlekelwe kakhulu ukuthi angawuvusa kanjani umkhonomo welizwe leZimbabwe.
Umbalisi ofundisa edolobheni leli unkosikazi Sikhangele Ndebele uthi kudida ingqondo okwethulwe nguhulumende.
Isinqumo lesi esithethwe nguhulumende njengamahlaba ezulu thina sijabule ngoba sinje lathi singama-civil servants but leholo esiliholayo aleneli. So why kumele abanye abantu bethenge into zithiphile, thina abanye kumele sithenge zidula? Kade ayisiyo baba wethu yini? Anti uba kumele linganise. Kade alright, even ungaso-civil servant laba abanye abangaphandle labo benzeni? Hhayi, kungcono ukuthi kuhlalelwe futhi phansi becabangisise ngendaba le.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ngqabutho Chabalala uvumelana laye.
Le ndaba yokuthi amasosha abe le ndawo yayo yodwa yokuthengana ngibona ukuthi kuyindaba ehlakaniphileyo kakhulu. Ngibona lapho ugovernment uphambanise kakhulu ngoba le nto ayikho fair. If amasosha esibalesayo isitolo lamapholisa ezabalesayo isitolo, bonke abantu abasebenzela ugovernment bezaba lezitolo zabo ezishiyeneyo, abazali balaba bantu babethenga kuphi?
Lo mnumzana Nkosi Fuzwayo uthi uhulumende kumele abekwazi ukuthi ngowabantu hathi amasotsha kuphela.
I-government yethu itshengisa ukuphelelwa ngalokhu efuna ukukwenza. Ayinakaneli umphakathi oyiyo oyivotelayo, oyiyo oyifaka kulesona sihlalo. Khangela amasotsha kuphela ngoba ukuthi bebekwazi ukuthi bona bayi-government yomphakathi ayikhona oyamasotsha abakuboni konke lokhu. Lapho batshengisela ukuthi bona umthuli sebehlulekile ukuthi belungisile izwe lonke, so sebelungisele imuli yabo bona. Lokhu asikho ukuthuthukisa ilizwe, lokhu ukubulala ilizwe, ukuqamula njalo ilizwe futhi ukuthi abantu bengabi nokuzwana ngoba abantu ngasibebona amasotsha basibebona ama-enemies.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sebenzile Mpofu.
Singabatwa bakhe sonke, akumelanga ukuthi anika amabutho namaphoyisa wonke. Sonke singabatwa bakhe, umuntu umzali lapha labantwana kumele abatreat okufana naye, angatreat abanye ngcono kulabanye ngokuthi singabatwa bakhe sonke, akulamunye singabuya sekhalaza kuye.
Abakubandla leZANU PF bathi bayakusekela okwethulwe nguhulumende besithi kuveza ukuba wenza okufunwa nguZulu. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF asebehlale phose umnyaka wonke phandle kwamahofisi esigodlo seMelika eZimbabwe sebephe iziphathamandla zikahulumende weMelika incwadi eveza ukuthukuthela kwabo phezu kwezijeziso lezi. uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga enhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions bahambise incwadi le esikolweni seMelika izolo besithi kumele uhulumende kamongameli Donald Trump abaphendule kunsukwana ezilandelayo. Incwadi le eyepetition yamukelwe ngobona ngezombangazwe esikolweni seMelika uMnumzana Jeremy Presto othe uzayinika uhulumende wakhe. Kacho ngokuthi uhulumende kaTrump uza kwenzani ngodaba lolu obona ngezokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions. Unkosazana Salingoni uthi benze lokhu ngenxa yokuthi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu hathi inkokheli yebandla lezanu-PF.
Sesibona ukuthi ama-sanctions la awuthwa a-targeted ahala any benefits kithi. So besibuza i-government e-America ukuthi isitshele ukuthi njengoba besitha ama-sanctions lawa a-targeted, how have they benefited us thina njengama-ordinary citizens.
Ilizwe leMelika lithi inkokheli yebandla lezanu-PF yephula ilungelo likaZulu njalo yehluleka ukwenza ukhetho olubalulekileyo sonke isikhathi. Ibutho leZimbabwe labulala abantu abambalwa ngomnyaka 2018 lanyakenye ababetshengisela emgwaqweni. Unkosazana Ngoni uthi ukukhahlanyezwa kwabantu akuqali ngebandla lezanu-PF lohulumende kaMnangagwa.
There is no perfect election even khona ngale America. Kumele kube lezinye indlela ezingancindizeli thina ama-ordinary citizens ezokuthi bekhulume ngazo kuhulumende wethu ukuthi lapha yaphambanisa khona belungisise bengancindizeli ama-ordinary citizens.
Abasekela amabandla amaningi aphikisayo bathi iyamangalisa imibono yeBroad Alliance Against Sanctions ngoba uZulu ukhahlanyezwa ngabalandeli bebandla lezanu-PF lohulumende kaMnangagwa. Kodwa kulabanye njalo abasekela okufiswa yinhlanganiso le abagoqela abakubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe. UMnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule unobhala jikelele webandla leli uthi lanxa beyisekela limbono yeBroad Alliance Against Sanctions eyokuthi kumele zesule kokuphela izijeziso lezi, uhulumende laye kumele alungisise umnotho obhidlikayo ukuze abantu bakwele Zimbabwe bathole impila kahle.
Uhulumende weZimbabwe okhokhelwa yiZANU-PF kumele akhiphe laye ama-sanctions awethesa abantu bakithi. Nalokhu sicho ukuthi kunengi uhulumende weZimbabwe okumele akulungise ukuze impilo zabantu bakithi zitshintshe.
Uhulumende weMelika lamalunga edale leSenate Foreign Relations Committee bathi ngamanga aluhlaza joko ukuthi izijeziso zenotho zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. USenator Jim Rick okubandla lama-Republicans lomnumzana Chris Coons okubandla lama-Democrats abakuhlangothi ledaleleli ele-Subcommittee on Africa and Global Health Policy bathi kumele uhulumende kaTrump angayekethisi izijeziso lezi ngoba kakukabi le nguquko elizweni selokhu ibutho lasusa esikhundleni owayengumongameli umuyi uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Sebecele abaphathintambo bakahulumende ukuthi bakhuthaze uTrump ukuthi afakele abanye abakubandla lezanu-PF ezinye izijeziso zenotho besithi bakhahlameza uZulu okumangalisayo. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Mulukele, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sithi isiqoqela sendaba yikungabi lababusi abakwanisa ukubusa uZulu kakuhle, ukuba lababusi abangamasela abatshona betshontsha inotho yesizwe. So thina njenge-MDC sithi kawuqale ngokulungiswa into zamalungelo abantu, ukuphila kahle kaZulu.
Abakubandla lezanu-PF bathi bayakusekela okwenziwa yinhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions. UMnumzana Mabutho Moyo ongumsekeli kanobhala jikelele obona ngezokuhanjiswa komsebenzi ebandleni lezanu-PF uthi kumele zesulwe izijeziso zenotho lezi.
Indaba yama-sanctions indaba ephilayo, ikakhulu abaphikisayo be-opposition bafuna ukuzama ukumbambatha, kodwa besazi ukuthi ama-sanctions alimaza uZulu wonke jikelele.
Uhulumende kaMnangagwa usanda kubambisana lenhlanganiso ye-Southern African Development Community emkhankasweni wokuthi kwesulwe izijeziso zenotho. Ingcwethi kwezombangazwe zithi lokho okwenziwa libandla lezanu-PF yikuvala abantu amehlo ngoba kulobukhohlakali obumangalisayo kuhulumende kaMnangagwa obenza umnotho welizwe ungathuthuki ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ikhansili yakobulawayo ithi ukusilela kwamafutha ezimota elizweni sokubangele ukuthi imise okwesikhatshana inhlelo zayo zokuchitha izibi, ukulungisa izitishi ezidubukileyo kanye lokuthwala abagulayo. Embikweni wethu lenamuhla, ikhansili le ithe izaphathisa kunhlelo ezimbalwa kuphela ezibalisa ezengozi zomgwaqo abesifazana abazithweleyo abamele baye ezibhedlela ngemva kokuhlolwa emakliniki ekhansili la kwezinye inhlelo. Ngalokho ikhansili ithi abahlali bedolobho bengathembi yona kodwa bazidingele okunye okokusebenzisa, yona isazama ukuthola amafutha epetulo ledizili. Unkosikazi Patricia Chabalala ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association utshele ostanikile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu kuyadanisa ngoba ikhansili isanda kuphula imithelo kuleli dolobho.
Ukukhwelethwa kwezibi kungumlando omkhulu, ama-ambulance kungumlando omkhulu, yonke lama-repairs nje konke kungumlando omkhulu ngoba kuvika le mkhuhlane labe ekhulu. So kungumlando omkhulu ozahlukuluza ama-residents. Njalo angikwazi ukuthi siza kwenzani, kodwa njengoba sokusiqondile ukuthi kuzamele sibambe kakhulu, sinazeleke, sigcinane, kube lalokhana okuthiwa yibuntu ukuthi siyabe sincedisana njengama-residents.
Ukuthi ukuthi umuntu abe yacela kumakhelwane ukuthi amthwalele omunye wakhe esibhedlela,
kati make sibeyena ucouncil futhi ucouncil ukhozile phela ama-rate akhe wonke angitho abantu bazaqalisa ukubhadala khathesi imali ezinkulu njengathi ngapho enketho masabe sibhadala ama-239 e-service delivery. Kati izabe siye ngaphi yona le 239 ukuthi ichaze khonapha kase sithi thina sizibonele khona? Yikho kuzaba nzima kakhulu ngoba kakhathesi kunzima, iyaphuza i-ambulance bese sathi ziqine ukucele umakhelwane ukuthi akuncedise. Bena bazayithatha ngaphi nje lisiyele umakhelwane labomakhelwane?
Lanxa kunjalo ikhansili ithi sadinga amafutha la okuhambisa, mhlawumbe iwathole kube ngcono.
Ngayizawathola ayenzi kumele ibone ukuthi iyawathola ngoba kusho ukuthi kuzaba nzima kakhulu njengoba ubona ama-pumpers esephenduka yonke indawo. Ama-pumpers yinto eyabibe engcekeza yona le ukuthi omunye nxazeke egula idalia la uyayithatha nxa usuhambelele upampa kumbe ugcisi ungahlala basikwale wathi bambe ungananzeleli kutho ukuthi i-council kumele idinga. Kodwa phela i-council mntanami ikhwezi yama-retire kutho ukuthi yona linyanga nje sifake 239 kambe angeke encedise yini ukuthi singanzeli kuleyingxaki? Malutshwana yini kuyikhansile njengoba sebevunyele ukuthi bakhweze ngoba vele bengakhweza sizazama ngakho zonke ukuthi sibhadale. Labantu bazazama ukubhadala kutho bona bayathina lamanye amazwe njenge-South Africa bayathina le-South Africa bayathina labo-Aberdeen labo bani bani, but ngeke bekhulumisane labo njengoba sebengabafoyo wabo lalaba abantu ukuthi abike besincedise yini ukuthi singathola iciyeke engangena kweBulawayo senze ama-service delivery ethu abe lula ngoba vele ngiyakwazi ukuthi yonke i-service delivery ile mota ifuna imota phakathi wayibize lisebenzeke lula kuhambe.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. livestock lamhlanje sixoxa ngamavinkili okuthengisela abezomvikela impahla ngentengo ephansi lobunzima obubhekane lozulu. Thumelani iWhatsApp kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amankampani amakhulu alamabhizimusi kwele China athi akhangelele ukuthi lonyaka azalahlekelwa imali enengi ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kwele China. Kulabantu kwele South, kwele Sudan asebe esabelweni setafu. Abathakazelela ukuthi owayengumongameli omnumzana Omar al-Bashir uzamiswa emthethwandaba we-International Criminal Court esetheswa amacala okuthi uhulumende wakhe wabulala abantu abaningi kuleyo ndawo. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla wethule ugwalo olulezinto ezingamachumi amabili ibandla leli elithe kumele zilungisiswe ukuze ukhetho luka-2023 luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela. Izinto lezi zigoqela ukuthi iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele idilizwe kubunjwe entsha ezasebenza izimele kungela kungenela kukahulumende. IMDC ithi njalo imithetho yonke kumele ihlelwe ngendlela ehambelana lesisekelo sombuso welizwe njalo kuqedwe udaba lokuthenga amavoti ngokudla ethi kwenziwa iZANU PF. Ithi njalo izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kumele zivunyelwe ukuvota njalo impumela yokhetho yethulwe phakathi kwesikhathi esifitshane ngemva kokhetho. UChamisa uthi ukungena kukhetho izinto lezi zingalungisiswanga kuyabe kuyikudlala ngesikhathi ngoba kusobala ukuthi bandla leZANU PF lizaqilibezela. Kodwa abezanu PF bathu Chamisa lebandla lakhe nxa befuna izikhalazo zabo zilungisiswe kumele bangene kunkulumo zikamongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla amancane eze Pollard. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo lelunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Uhlupho lwaseZimbabwe ngolwe-illegitimacy. Nama ubandla wonke kuPholati avuma wona ukuthi athi uMnangagwa wanqoba obusemthethweni. Ngabala dispute lomnangagwa leZANU PF. Yikho balaphana kumncedisa ukuthi babuze. Semncedisa benjalo sibona kungaphumi lutho ngoba bonke lomnangagwa wabo ba-illegitimate. Akumelanga ukuthi nga uMnangagwa ukhona phansi. So ngenxa benjalo thina singena ngaphi-ke kuleyo ndaba yePholati. Thina sifuna ukuthi siqale kukhuluma loMnangagwa silungise ukuthi ndoda amavoti ethu lana amanipulethwa wakunika amavoti wawungelawo wawina kuthini ngakho senzani sisiya phambili. So sehlukana khonapho ngokuthi khona laba bantu bathi bona uMnangagwa wanqoba thina sithi hayi uMnangagwa azange ke anqobe waluza batheriki. So ke asisoze sihlangane sindawonye labantu abathi bona uMnangagwa wanqoba.
Uyawuza umqondo wakhe Nkomo.
Into engifuna ngitsho kuba kuNdlovu ukuthi khona kule lokho bekhuluma indaba ye-ile.
PF ukuthi ibona bayithatha ivelela kuluphlangothi angithi lapha izinto indaba zonke lezi bazikhuluma zazangena kuma court zihamba kuso Supreme Court angibona so ukuthi kanti nga indaba yavela kuma court kathi osokuhlupha sokuyini uma i-court yona yafaka ukuthi lokhu kuhambe kwathi yafaka yona isinqumo sokuthi akuhambe kwani bekhangela yena sabona thina ama-lawyers ayi-NDC beletha izindaba kanti lithi ukuthi thina njengabantu beZimbabwe kumbe ngithi yona i-MDC la ama-court akhona abakholwa kuwona pho uma bengasakholwa kuwo osokuyikho yiku ngabakholwa kuhulumende ngabakholwa emakhosi ethu fokusele phela iParliament bayakholwa indawo kuParliament ngoba sesikhulisa the three arms of government ayinjo ukuthi ibona abayikho abakholwa kukho yikuphi ukuthi amakhosi sethile ukuthi lo ubaba idingi mina ngazwa ngupresident sefungile ukuthi sethethe isikhulu kuze kube lanamhlanje lokho besala pho bafuna ukuthi uvele bani nxa sesingasalaleli amakhosi amakhosi ethu le ndawo ayiqeda asakhulumi nangayo thina kuzamtiye vele asikhulumi le ndaba eseyavela la uconstitutional court ukuthi sesingahlala phansi sikhulume ngayo ukuthi ungupresident bani thina esikwazi ukuthi upresident ngubaba idingi mina ngazwa esesikumelele ukuthi MDC yona nxa ifuna ukubuza ayiqalisa ukukhampena ngibone ngani lapha babandlovu uphumelani egcekeni ukuthi navele konke lokhu kudonsela ukwenzayo konke lokhu selizama nje ukuthi lihlale lani libonakala vele lilungisele u-2023
yebo kunjalo yini ndlovu ikulungiselela ukhetho elikwenzayo lokho
lokho esikwenzayo sikho kulungiselela ukhetho sikhuluma ngokhetho oludluliyo luka-2018 ubaba uMalusi Inkomo ngiyakwazi ukuthi umuntu ozwisisayo izinto zomthetho lezo i-court i-supreme court kayizange ithi mna ngagwa wawina kayizange itsho njalo i-supreme court yathi MDC ngathi sithi liqibelelezelwe lisanini ubufakazi ubufakazi lobu sibufuna ngendlela yama-V11 ayiwo kwakubhalwa khona ukuthi lowuthola amavoti angaka lingalethi ubufakazi bona oba ama-V11 yikho esesizacubungula khona udaba ezongu lingalulethanga-ke lingalethanga ama-V11 ke kunzima ukuthi sithi larotha kodwa ngokutho njalo abakhi ukuthi izanu-ke yawina mnankaga wawina thina sase sikwazi ukuthi singaphakuyevula ama-V11 base begijimile ba-interfere lawo ayesele poison ama-V11 lawa ayevalelwe yikho sayala thina ukuthi avulwe sase siletha-ke ama-issues ayesegcekeni ukuthi zethu li-announce ama-results azaba ma-tathethi yena on its own fundamentally kuyatshengisela ukuthi hatshi kukhona obungahambi kuhle sasikhangelisa unqumo esiphume emalawe odade bashile ukuthi yebo kambe asingeke sithi kube lokhu rodwa kuthile kumbe kuloyo ndlela ikhetho ongahanjiswanga ngayo kodwa-ke ngendlela esibona lokhu radwa ngayo amafigazi lapha emafomini siyatshengisela ukuthi ukhetho azange impumela yangikhona ikhithwe kuhle ngabe kwavotwa kuhle ngabe kwahamba njani kuhle kodwa impumela amanumba akhanye ngani aphele yikho-ke umalaba wathi yena siletha ama-V11 ukuze alalele udaba lwethu asinike isinqumo esesifunayo kodwa sathi thina ama-V11 lawa singeke sithi alethwe njengobufakazi ngoba agcinwe yi-system yezanu-PF yikho esakwalayo
sigqiba Nkomo khonapho nxa ipholadi isebenza mpela iphumelela kuyini eselikwenzile kuyini esikwenzile
ngibona ingani inkulumo ziyaqhubeka ziya phambili kule nhlelo eziningi ezikhangelele ukuthi bahlanganisa osomabhizinisi bakhangele wonke umuntu weZimbabwe ongabe la elakho afuna ukuthi akufake laphana kube ngumbono wokuthi singathuthuka kanjani ngibona ungani ibandla le-ZANU-PF kanye ndawonye lepholadi laphana esobe kudingayo ukuthi wonke umuntu obona ukuhlupheka kwabantu ekwazi ukuthi lo mbono ulesifanela sokuthi laphana singabopha kanje laphana sikhulule kanje ukwenzela ukuthi i-economy yethu iphakame iye phezulu asihlanganeni sindawonye ungananzelela esikudingayo thina lebandla le-ZANU-PF yikhonokho ukuthi khona abantu beZimbabwe ababuye sikhulumisane sonkeni singakhethani ngemhlobo kumbe ngombala
umnumzana Malusi Inkomo wake waba ngumeli we-Insizwa South edale lephalamende njalo ngowebandla le-ZANU-PF obexoxa endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili iningi lithi uhulumende kumele alungise umnotho hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ngemali ephansi kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.